Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 2 kumfumfu 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
nxa sesikhompeya labanye odokotela abasebenzayo phandle la kwamanye amazwi ko South Africa, siyathola ukuthi abantu laba bahola imali efika up to 10 to 15 times.
Odokotela abasanda gqiba izifundo asebelenyanga eyodwa bekhalale umsebenzi batshengisele esibhedlela seParirenyatwa eHarare namuhla.
Abantu bethe sibathwele nzima economy ekhona, so ukuthi babhadale ukuthi nxa sothiwa kukhweze nge-300%, ultimate get in a fear of 700%, you will see it by lane budget by keeper. That's the woman in 42%.
Umasipala wakobulawayo uthi ufuna ukukhweza imithelo ngesilinganiso sokungamakhulu amathathu ekhulwini i-300%. Sizalethulela njalo impumela yemidlalo ye-Kasulaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Tiyani indlebe lizwe ukuthi iHighlanders leDynamos zidlale njani. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Odokotela abasanda gqiba izifundo ama-junior doctors wona aselenyanga eyodwa ekhalale umsebenzi atshengisele namhlanje esibhedlela seParirenyatwa eHarare phezu kodaba lweholo. Odokotela laba bathi kabasoze babuyele emsebenzini izikhalazo zabo zize zilungisiswe. Kubika intathele zindaba yethu uMavis Gama.
Odokotela bafole belubhekise emahofisini abebhodi yezempilakahle eye-Health Services Board eHarare beveza ukukhuluna kwabo phezu kokungazinikeli kukahulumende ukulungisisa inkinga ababhekane lazo. Sebefikisa inyanga beqale ukukhalala umsebenzi osekudale ukuthi izibhedlela ezinkulu zikahulumende kungasebenzeki. Esibhedlela seParirenyatwa bekubetha umoya kulezigulane ezinlutshwana namhlanje. Osaphethe isikhundla zikanobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela eyeZimbabwe Hospital Doctors Association, uDr. Tawanda Takavada, ulandisa ngokubafuqe ukutshengisela namhlanje.
The junior doctors are now incapacitated to an extent that they can't even come to this solidarity meeting.
Ngabasenelisi khona ukuzangena emhlangano wethu le. Abefisa ukuba lathi namhlanje, kodwa kulusizi ukuthi sebesela yona imali yokugada amabhasi lokuthenga ukudla.
Umsekeli womkhokheli wezada, uDr. Masimbandoro, yena usole inyathelo eselithathwa nguhulumende ukuba ncitsha iholo.
We are simply reminding the employer, urging the employer that cutting our salaries is not the
way. Lapha ukukhumbuza umqhatshi wethu ukuthi asifanelisi ukubuyela emsebenzini. Ukusithathela imali akusiyo ndlela engalungisisa lolu dubu.
Omunye wabodokotela abatshengisele namhlanje ongathandanga ukubethwa ngegama ukhuthaza uhulumende ukuba adinge ezinye indlela zokulungisisa izikhalazo zabo.
Nxa sesikhompeya labanye odokotela abasebenzayo phandle la kwamanye amazwi ko South Africa, eBotswana, siyathola ukuthi abantu laba bahola imali efika up to 10 to 15 times imali esiyiholayo, which is unfair because imisebenzi abayenzayo siyenza kafanayo. Phezu kwakhona kokuthi njengabodokotela kulo okunye sikukwanisayo, sahambe isikolo for about 6-7 years ukuthi silapha abantu, siyenze khonokho ngenhliziyo yethu ngenhliziyo zethu zonke and ukuthi ubusenza khona kungapha udinga imali ngezinye indlela futhi akwenzi ukuthi yabona sisakwanisa ukuthi yabona sayini lesu kuyenza umsebenzi wakho ngenhliziyo yakho yonke ngoba uyabucabanga ukuthi imuli ayidlanga kumele ubhatale irenti.
Wengeze ethi abangakho ayisikho kuphazamisa ezempilakahle kodwa kuyikudinga ukuthi uhulumende alungisise abakhala ngakho.
Nxa sikhuluma nje in terms of ama figures, we need at least 5 figures of salary ukuthi sikwanise ukubali sisustain impilo yethu basically sikwanise ukuthi sibe silokhu esibuya emsebenzini sibona abantu. Ukubona abantu begula besifa akusithazi ngathi athi akusithabisi but lathi ukubuya sizosebenza sisebenzela imali engafanele akuyenzi imisebenzi yethu isifaka in idanger eningi kakhulu imikhuhlane esiba exposed kiyo. Kumele sithole imali ehambelana imisebenzi esiyenzayo le danger esisifaka kiyo nxa sinceda abantu abagulayo.
Esinye isigulane esingathandanga ukubethwa ngegama esidluliselwe esibhedlela seParirinyathwa ngabe klinika yemavuku sichasisa okusehleleyo.
I don't even have money to go to the private, you know how expensive it is with this hardship of economy. Where will we get money to go to the private and to get treated?
Umgcini sihlalo we Health Services Board uDr Paulina Sikhosana uthi uhulumende uhlezi esenza imizamo yokuxoxisana labodokotela laba kanye lezinye izisebenzi zonke kuhlangothi lwezempilakahle ukubona ukuthi lungaxazululwa njani udaba lweholo. Eminye yale mizamo yikubatholisa imbadalo ebizwa ngokuthi yi-cost of living adjustment. Odokotela abakhala la umsebenzi bathi bayaqala ukuyizwa le ndaba ngoba uhulumende akakatsho lutho ngaphandle kokubasa emithethwandaba ngoba kuthiwa baqhuba uhlelo olungekho emthethweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kunjalo nje izihlobo amagqwetha labodokotela abakunhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association bathule zwi ngokwenzakalayo kudokotela Peter Magombeyi yena owelatshwa kwele South Africa kulandela ukuthunjwa kwakhe ngabanakanelwa ukuthi ngamapholisa ensitha. Izihlobo ezikhulume lomsakazo we Studio 7 kanye lamagqwetha amela udokotela Magombeyi valile ukuveza lapho udokotela lo ayelatshwa khona besithi besavela impilo yakhe. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association udokotela Masimba Ndoro uthi kabavunyelwa ukuvezela uZulu isibhedlela lapho udokotela Magombeyi ayelatshelwa khona. Wothi umbiko abasanda kuthola ngothi usahlolwa ngodokotela abahlolisisa indlela acabanga ngayo njalo lezinyalo zomzimba kulandela ukuthunjwa kwakhe ngenyanga ephelileyo. Udokotela Ndoro uthi bamelele ukuzwa ngokwatholwa emzimbeni kaMagombeyi engakayi kwele South Africa kulandela ukuhlolwa kwakhe ngodokotela abazimele bodwa laba kahulumende. Umphathintambo kahulumende obona ngezempilakahle udokotela uPataya Moyo walile ukukhuluma ngalolu daba. Odokotela bakunhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights bathi udokotela Magombeyi uhlolwa ingqondo njalo lemizwa kulandela imbiko ethi watshiswa ngamagetsi njalo wahlatshwa ngamajekiseni angaziwayo yilabo ababemthumbile. Uhulumende uthi akazi lutho ngokuthunjwa kukaMagombeyi.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kHz.
Umasipala wakoBulawayo uthi uzacela uhulumende ukuthi amvumele akhweze imithelo yamanzi kanye leminye imisebenzi ayenzela uZulu ngesilinganiso sokungamakhulu amathathu ekhulwini i-300%. Kubika intathelizindaba yethu uBathabile Masuku.
Abenhlanganiso emela ilungelo lezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, iBupra, bathi kabavumelane lalokho ngoba uZulu evele ethwele nzima. Isikhulumi seBupra uMnumzana Khabo uyachasisa.
Abantu bethu bathwele nzima economy ekhona, so ukuthi babhadale ukuthi nxa sokuthiwa bakhweze nge-300%. Ultimate kuyagcina kufika kubo 700% njengoba besithi balenye ibudget abayikhiphayo. Sasivumelene i-42%. Sesidinwa ukuthi ibijana bijana ikhansili ifuna ukulanda izakhamizi ma imali zabo ngani sezishota. Dala sikhuma ukuthi baqalise ukuvula, bavuse inkampani njengengwebu, la yenza imali izinye. Njalo bavale lezinye isikhala bophuma khona ekweni imali zezakhamizi.
Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Ngqabutho Nxumalo uthi uZulu kasoze akwenelise lokhu ngoba evele ethwele nzima.
Okay, mbone ngani uZulu ukhamekile kakhulu. Yebo, kuyazwisiseka ukukhwela kwamanzi. Elayo ukansila uthwala nzima mayidinga leyo mithi yokuthi alungise amanzi abuye egezekile ebantwini. Kodwa mbone ngathi uZulu laye ukhamekile ngoba imali yangkhona akalayo yokubhadala amanzi akakhansila. Lawa marithi esikhuluma ngawo uZulu kanayo imali yona leyo. Kodwa hayi, bekungathi kuyazwisiseka. Kodwa singalungisa le mali kaZulu ayiholayo, then imbone ngani kuyabe kufeke ukuthi silungise sikhwezeke amanzi.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Zenzo Ndlovu uvumelana lo Nxumalo.
Ya, indaba leyi yokukhwelwa kwamaretsi njengomhlali wakoBulawayo siyibona isihlukuluza kakhulu ngoba imiholo yabantu ayisahambelani lesilinganiso salokhu okukhwezwe amarets. So impilo izaba nzima ebantwini. Nginanzelela abantu abaningi bazakuba yizibonda, bazahlala emkotweni, abantu bazasuka lapha baya emakhaya. Impilo izaba nzima kakhulu ngoba vele imiholo yabantu imncinyane.
UMnumzana Shon Siziba laye ugcizelela ukuthi imithelo ekhulunywayo kayihambelani leholo labantu.
Okay, mna mbonani imithi imele ikhwezwe, kodwa ekukhwezeni awumelanga bekhweze kakhulu. Ungakhayela 300% yasiningi kakhulu, cause vele ungakhayela most of abantu abasebenzayo, laba abasebenza khona amapay yabo I'm sure vele abazange bebakhwezele 300%. Rather than maybe bengakhweza between 50 to 100%, I think yabo ungathi kuphela.
Iningi lezakhamuzi likhala ngokuthi isilinganiso esifunwa ngumansipala asemukeleki kuZulu ovele ethwele nzima ngeholo elincane alitholayo. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ibhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe selihlehlele emuva kusinqumo salo sokumisa abasebenza kunhlelo ze-cash in cash out. Lisithi sebengaqhubeka ngomsebenzi kodwa bengathengisi imali edlula amadola alikhulu i-$100 emuntwini munye ngamunye. Ugatsha lwe-EcoCash lusebenzisa inkampani yalo ye-Cassava Smarttech bese luphikise inyathelo le-RBZ emthethwandaba, njalo lwacela imvumo yokuthi abasebenza kulezi nhlelo beqhubeke nxa ibhanga le-RBZ lingakaphikisi isinqumo salo. Embikwena wethu lenamhla ntambama usibalukhulu we-RBZ uMnumzana John Mangutka uthe i-RBZ kanye lamankampani aphatheke kulolu daba asefake imigoqo ezajezisa abenza inkohlakalo yona ebisibhahile kulolu hlelo. Uthe ibhanga le-Reserve Bank lizengezelela imali kumnotho welizwe ukwenzela ukuthi uma amabhanga entshintsha ama-RTGS ukuthi abe yimali uqobo kungaguquli inani lemali engezelelweyo. ngaphambilini kwalumbiko usthandekile emhlanga we Studio 7 uxoxelo mnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association yena othi ukumisa ama cash in cash out bekuvele kulenyathelo elivi.
I-cash in cash out naleyo ibiyinto ekadivele siyiyo kade senza ukuthi umuntu enelise ukuthola okungama sentinyana ukuthi akubambe esandleni kwenze enelise ukwenza ezinye izinto ngoba kathesi ngasokunje uzathi uyavukela ebhenki bakutshele ukuthi kaphila cash awuselanye i-alternative yokuthi usungathola ngaphi imali ngoba thina kinto ngasukukhangela i-cash in cash out ayisiyo mbangele yokuthi kungazi kwaba le mali elizweni kodwa ilizwe lona ngokwalo kumele libe le mali eyenela abantu njalo imali yakhona abantu benelise ukuyithola emabhange ngokade vele kade kusenzakala so thina sikuthola kathesi ukuthi into tekelo kwakubiswe imali elesisindo elizweni if it means ya join rand
bona abantu yiziphi inhlelo abalazo zokuziphilisa njalo lani njengenhlanganiso ebamelayo libancedisa ngani
okukhona ukuthi abantu bezibaphe njengoba lisazi ukuthi vela ama-industry amaningi avaliwe so okukhona ukusebenza khona not imisebenzi nale ngelamabizi ukuthi umuntu uyavuka ekuseni agade nalowo zokuko kade jitile kade esisisento soyidola kathesi ukuthi ahambe kedolobheni la ozabe lokhu ethengisa konke akuthengisayo kumbe uthengisa imithi yamahuhu kumbe uthengisani yindlela abantu abaziphilisa ngayo ngezinye indlela le informal economy abantu baphila ngokuthi bathengise konke abangakubamba bakuthengise njengenhlanganiso sithi ukuthi hayi mabe kuthi uhulumende uyakunanzela khonokho avula ama-industry okwakuqala okwesibili ngabe uyakunanzela futhi kube le mali elizweni ngoba khonkani kuba le mali elizweni kungenza ukuthi intengo yehle ngasikhuluma ngemali kasikhulume ngemali ephoma ukuba yimali nje sifuna kube le mali elesisini ngezindlela sifuna kube le-confidence kwi-economy kungaba le-confidence kwi-economy le currency yakhona engenayo abantu babe le-confidence ngayo yikho-ke sasigqugquzela ukuthi ngabe kuthi akuyenzakala uhulumende ajoyine i-rand monetary society leyani ukuthi abantu banjani laba kabahola imali engakanti ingcono lesisindo ebambekayo njengoba abantu baphuma kulelani ira yama-US dollar kade ukwazi ukuthi isinkwa sesekuma-90 cent la okuphile kuhle so kathesi esikugqugquzela kakhulu yukuthi uhulumende abone ukuthi abantu banjani bale ndlela abangaziphilisa ngayo ngokuvula amafektari kube sokusithi le mali ngoba kathesi okuhlupha kakhulu yimali ungabambi inkalakati yamagqibhagqibha emali but kayisebenzi because abantu kakula confidence emalini yangikhona ekhona yona le-r t ds ngoba yimali ngamafigazi abo ephephuka emoyeni yiyo esingathi siyethenjiweyo ngoba lenye yokubamba le cash yard currency into esingathi yard cash kunzima ukuthi uyibambe ngoba lamabhenki kawala mali uyahamba ebhenki bakunike $20 uhambe ebhenki bakunike $60 wena ufuna izinto eziningi ezifuna ama-100 kusake bo-1000
lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sixoxela ekoBulawayo. Live talk lamhlanje kuhlelo lwe-Diaspora Forum sikhangela indlela izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni eziphathisa ngayo izihlobo labangane ekhaya. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni lamhlanje sixoxa lonkosazana Teresa Dangwa ohlala edolobheni elikhulu le-New York khonapha eMelika. Unkosazana Dangwa ulenhlelo asiqhubayo ezokuphathisa ezikolo lamantombazana eZimbabwe phansi kwenhlanganiso yakhe yeDangwa Initiative. Uchasisa okunengi kungxoxo ayenze lo Praxedis Jeremiah we Studio 7.
Sesile conference yabafazi le ama pastors lelabo abangakathi abangakayendi so siqedise kathesi so ngapha ngapha ukuze batshengisa lami iWhite House and then sikhona pha lakho ngile container emele ihambe ekhaya in 6 weeks ngebaqalisa ukuyipackinga. So bengaqedi ukupacking ama-books azahamba emaphandleni e-chief eZimbabwe kwizikolo eziyi-45. Kulabantwana abangela ama-school supplies, kulezikolo ezingela ama-school supplies. So lathi sifuna ukuzama lathi ukuthi sikhona ngapha emazweni lathi sincedise ekhaya. So ama-books nalawo lama-school supplies kuzahambiswa khona laphana emaphandleni ngoba emaphandleni kaninganingi sidinga abasethawundi. You know, ukuncedisa abasetown but abasemaphandleni siyeke sibakhohlwe. So thina lathi sizama ukuthi nge-program yeDangwa Initiative singabakhohlwe. then sisuka khonapho kulesinye isikole esikhonapha eDMV samaKristu abafaka la kwizinto lawonye besithi labo sifuna lathi kusincedise ngeprogram le eliyenzayo ekuncedisa abantwana le lama OVC abathiwa ngama orphans and vulnerable children. So sifaka izinto zonke lezi silungisela ukuthi umnyaka uqalisa oka 2020 kulabantwana abayi 1000 abangela ukudla okukwanileyo ukuthi babuya esikolo bengadlanga. So bona laba abantwana abayi 1000 siyababhalisa khonapha ngikhonapha namhla bakhona i team eseZimbabwe iyahamba hamba emaphandleni ibhalisa bona laba abantwana.
Izikolo ezingapi emaphandleni?
ziseChief na eChikomba district.
Liqalise lolu hlelo okwesikhathi esinganani?
Ukuncedisa abantwana sabaqalisa really ngo-2004, especially abantwana ama-AIDS orphans. Kodwa uyakhula and then sa-register thina ukuthi sibe ibandle eli-registiweyo. Uhulumende yeZimbabwe nehulumende ye-America ngo-2008.
Ngizwe ukhuluma njalo ngokuthi lidinga izembatho zamantombazana nxa lapho belandela.
Yeah, abantwana abaningi especially amakazana bayakwanisa ukulova esikolo, not ukuthi ngoba bafuna ukulova but baye bengelalutho lokuthi bazincede nxa belandela. Amankazana bayagcina sebephambaniseka ezifundweni zawo, basifake ama-sanitary wear konke lamabhrugu amankazana ukwenzela ukuthi laba amankazana, you know, even nxa ula i-sanitary wear but ungelabhrugu iyawaphela. Yes, so sifuna ukuthi sibanike konkeni kukwanile. Kube sokusiba leyinye i-program ekhona elapha e-Alban. Baqalisa ukulungisa izambatho zona lezo ezikwanisa ukuthi uziwatch, uzichaye, ubusuzisebenzisa futhi ngenyanga ezayo. Yes, so basinike zona lezo, basinike I think ukuzikhona ziyi 400. So sizanika omunye umunye lenkazana, sinike sitimele ukuthi singanika amankazana omunye lemi singamnika 2 or 3. At least we have a hamba engaqoka enqa kunga sibe kube lesikhwama sangkhona ukuthi nqa esitshintsha uyaphonga uthathe esitshintshe esifake lesikhwameni ngafike ngkhaya eziwatshela ebesechaya.
Likhangelela ukuthi lolu hlelo lungalusa yini eZimbabwe ukuthi ze liye bafundisa ukuthi balungise izembatho lezi?
Ye, ngikhonapha ngiyabonga ukuthi ukhulume ngakhonokho ngoba ngikhonapha ngidinga indawo eChivu khona laphana ngoba yikho saqalisa khona. Amakhiwona lawo abalungisa into leyi sibanike i-pattern ukuthi siqalise ukuthungela sithunga sisekhaya ngoba akufuni amalembu amakhulu aningi angikhona ayatholakala ekhaya. Ama-machines sengayawanikwa, ngilawo nginama-machines abhatha angu-10 engawadonethelwa. So ama-machine ona lawo iwazi qalisa ukuthi abafazi baqalise ukuthunga. Abantu amakhiwa abasinikayo kabafuni ukuthi sithengise izinto zabo ukuthengisela amankazana, kumele ziphiwe amankazana zibe ngathenganga. So abafazi nxa bethunga bayathengisa but nxa bethunga kumele besithi bengathunga okokuthengisa othunga lakho okokunika amankazana abantwana besesikolo, ukwenzela ukuthi abantwana besesikolo singabahluphi ngokudinga imali ukuthi labo bathenge. Kumankazana kuyi-free, kubafazi siyathengisa. Sifuna ukuthi sinike ithuba leli kobomama bafelwayo ukwenzela ukuthi labo babe le-income.
UNkosazana Teresa Tangwa ngumqondisi wenhlanganiso yeTangwa Initiative. Abakhankasela umbuso okhululekileyo bathi kababoni izitsheziso ezetheswa amalunga ezanu-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla zisuswa ngoba uhulumende eqhubeka ngokwephula amalungelo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usole izijeziso lezi izolo emazwini awethu le edale lephalamende esithi kumele zesulwe ngoba ziphazamisa uZulu weZimbabwe jikelele. Wethule inkuthazo efanayo emhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York ngeviki edluleyo. Inhlanganiso ye-SADC le-African Union lazo sezahlela umhlaka 25 wayo nale inyanga ukuthi kube lilanga lapho ezikhankasela khona ukwesulwa kwezijeziso. Kodwa ilunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu uthi ngaphandle kokuhlonipha amalungelo lombuso okhululekileyo umkhankaso lo ikudlala njengesikhathi.
Indaba yezijeziso ezetheswa ilizwe leZimbabwe ikakhulu bona lawa amalunga ezanu-PF ayisizozijeziso esithi thina ungakhuluma uhlabele umemeze ukuthi ziphume zivuka ziphumile. Kuyizijeziso ezifuna umuntu atshintshe ukwenza, akatshintsha ukwenza lazo ziyakhithika nje ziphele. Kufana lengulube ungaze uyithathe igezise uyifake i-lipstick isukalapha yangena edakeni. Kodwa ma ingulube isitshintshe ukwenza ingasabuyeli edakeni ingasathini ungayigezisa ke iyahlambuluka ke ihlale ke ihlanzekile. Yikho ke iZANU-PF lomnankagwa kumele batshintshe indlela abenza ngayo balungise ilungelo loluntu lelokhana luhlupha eZimbabwe abantu lokhu bethunjwa, abantu lokhu bethaywa, abantu lokhu benyamalala, abantu lokhu bedutshulwa ngamaposta ukhetho lokho lulokuqilibezela. Nxa khona lokhu kukhona izitheziso zenotho kunzima-ke ukuthi ziphume. Bona abayenze bangakhulumi izitheziso zidinga ukuthi bayenze okuhle batshintshe izenzo zabo baguqule izenzo ikanti kukhanya sebewese okudlula umgaba izenzo zabo lokho zisiba zimbi zisiya phambili.
I-African Union le-SADC lazo sezahlela ilanga lokukhankasela ukwesulwa kwalezi zijeziso. Ubona labo abethesa amalunga eZANU-PF lezi zijeziso mhlawumbe beyekethisa yini bezesula?
Inhlanganiso lezeSADC le-AU zifana labo baba laba baphuma nqabe ethwaleni benasitwala batshelana amanga ukuthi asifike sitshaya amakhosikazi ngikhaya. Omunye oyisiphukuphuku uzafika abhule unkosikazi, omunye etshaya isikhumba kumbe etshaya amagabha.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga le-MDC sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Dingu Muziphuthi.
Kuyadamisa kakhulu ukuthi abantu bakukhombela umunwe bathi ngoba wenze lokho, uthi yiloba onokwa bakukhombela umunwe ngakho usutshengisele ukuthi yinto ebalulekileyo bebebelokhu besithi uphambanisile bekubophela inhliziyo. Uthi loba-ke ungazama ukuthi ukulungise-ke lokhu ukwenzela ukuthi udale ubungano aluba lobu bungano budingeka uzwe benganyikinyeki njengalokho okwenzakala ngala mazwe ayethisa iZimbabwe izijeziso zomnotho. Iqiniso esingalitsho babankomo yikuthi izijeziso zomnotho lezi zibuhlungu ebantwini beZimbabwe njalo zihlukuluza abantu kazana, bazihlukuluzi bonabo bantu okuthiwa bangabakhokheli njalo bayathola ngendlela okuyabe kukhangelelwe ngayo. Simbonile lapha umongameli welizwe engena esihlalweni esezama ukunabulula isandla sokuxhawula okudinga ubungane lamanye amazwe omhlaba. Indaba iZimbabwe eyizondelwayo ayisikho ukuthi kayiguqukanga ekwenzeni izinto, kodwa kukhona okungabe kudingwa ngala mazwe afaka iZimbabwe phezu kwejeziso zomnotho esingakubizwa sithi ikuguquka kombuso kumbe ngesithiwa bathi yi-regime change. So kusobala ukuthi abangakufuniyo umbuso weZANU-PF.
Siyazi mnumzana Phuthi ukubana kulamankampani aseMelika aqatshwa nguhulumende weZimbabwe ukuze akhankasele ukwesulwa kwalezi zijeziso. Kodwa njengoba abafaka lezi zijeziso bekhanya benganyikinyeki, ngeke sithi kudlalisa imali yini okwenzakalayo lapha?
Babankomo, kungcono ukuzama kulokububululele phansi. Yikho ke asingeke sithi kudlalisa imali.
Umnumzana Dingu Muziphuthi lilunga leZANU-PF njalo ungumeli webulilima West edalele ephalamende. Kwezemidlalo ye-Premier Soccer League edlalwe lamhlanje, iDynamo sibengutshikilo panqale Yata Stars 1-1. Ezikamakepula iHighlanders inqobe iChicken Inn nge-2-0. Ukuziphetha ke ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Odokotela abasanda kugqiba izifundo asebelenyanga bephakathi kokukhalala umsebenzi batshengisele lamhlanje esibhedlela sePari Renyatwa besithi kabasoze babuyele emsebenzini nxa izikhalazo zabo zingalungisiswanga. Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamili Nkomo Matuka Nduna bafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.